Ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe womnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende we-ZANU-PF nguhulumende othande ukuthembisa amanga. Umthuli Ncube wayethembise amabhizinisi ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze bebaphathe kahle ibhizinisi ngesikhathi se-COVID, kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye, ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani. Hatshi, amabhizinisi la ngovuke uzenzele. Abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labomalayija. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali amabhenki lawo azanceda lapha lalaphaya. Kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi, ngibona ngathi mina bazabhuluba, bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali, obathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu sibele umnotho welizwe uvele usukuma ngenxa yokusebenza. Nxa abantu besebenza izinto lazo ziyathuthuka. Ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelela amahola okusebenza bona angenze kuhle, noma nje sokwazi ukunayo kule ndaba le e-COVID-19 esezibana sisicile singena phansi kwembheda sichatsha. Kodwa uhulumende laye ukubonele ukuthi hayi bana abeleke vula mbijana mbijana. Sinethemba bona very soon sizafika kupoint engaye uzavula zamtshoso sibili ukuthi kodwa hayi into leyo sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla, ngesikhathi zonke kumele ube ne-mask, ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili, ngoba ukuma sisima akushoze ukuthi sisendawo. So uhulumende nithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkhonomi ubana kona kungama futhi abantu bagagcina sidla luklubu ungaseseluhapa. So-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi za ngohulumende omuhle kakhulu. Siyakubongela kona kubani ubana bakubonele kufanele ubana angezelele amahola from 8 ekuseni bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama. So let's hope that now we see how we are. We can't even have a good kuze kufike isikhathi kwebayi kuzabe sokuvuleke babela kunomali, ngoba into leyo kukhanya nganasindaba nayo okwesikhathana sibili. So sesomele sikhumbe ukubana siphile layo sisebenze siya phambili.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka, ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa, izimra kayikavulwa, i-VID yokuthestwa khona izimota labantu kakukavulwa. Kungaze-ke kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezinye iy'ndawo zingavulwanga, akuphathisi, ngoba sikhangele labe-transport abamabhasi, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinisi amaningi engakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele-Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi.